I will faithfully execute.
I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
La ngamazwi kaTrump ethatha isikhungo ngomnyaka ophelileyo eCapitol Hill edolobheni leMelika eWashington DC. Wathembisa ukuthi uzabusa ilizwe leMelika ngemfanelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe. Abantu abaningi bathi uDonald Trump kabusi ngemfanelo kweleMelika okwenza ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo elizweni lakhe. Owamanje uhulumende weMelika uphelelwe yimali emadabukakusa ngesikhathi uTrump efikisa umnyaka esesikhundleni sikamongameli. UTrump wangena esikhundleni sikamongameli kulandela unqoba kwakhe unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 kukhetho lukamongameli. Uthe engena esikhundleni wathembisa ukuthi uza kuqula indlela uMnumzana Barack Obama obekhokhela ngayo okugoqela ukudlelana labantu bakwanye amazwe. Wathi eqalisa umsebenzi wahle wavimba ukuthi abantu abasemazweni abalokholo lwesimuslim bengavunyelwa ukuza kweleMelika. Amazwe la abalisa ele-Iran, Libya, Yemen, Somalia le-Iran athi ancedisa amalwecatsha azonda ilizwe leMelika. UTrump esenza konke lokhu, umnotho welizwe leMelika uthuthuke okumangalisayo loba nje yena elokhu ezondwa ngabantu abaningi abathi ulobandlululo. UTrump kuthiwa usanda kwethula amazwi athi abantu beHaiti labavela kwilizwekazi leAfrika bavela kulokhu athi ngama-Eastward countries. Lokhu kuzondise abantu abaningi kuzwekazi leAfrika labantu abansundu abahlala kwamanye amazwe okugoqela eleMelika. Kambe useyenzeni uMnumzana Donald Trump selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leMelika? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele loDokotela Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe esekolijini lemfundo ephezulu eHuddersfield University eBhilitani.
UMnumzana Trump useyenze umsebenzi omkhulu kakhulu ongazange wenziwa uPresident weAmerica abaningi kakhulu. Okuqala yelokhu ukuthi useyehlise iAmerika wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana leChina, leRussia, wayibisele emva kwezemconomy lazo lekwaze-politics emhlabeni onke jikelele. Wasenza njalo ukuthi i-America ubudlelwano bayo labanye amazwe bube phansi kakhulu wedlela amazwe amaningi futhose bufane nje lobudlelwano be-North Korea lamanye amazwe. Mbone ngani lokhu yikho kusegcekeni osekwenze uPresident Trump waphumelela ngendlela engakaze yenziwe ngomunye umuntu.
Kodwa ubona ngazani kuyalungiseka yini?
Ngibone ngani akala akakayenelisi uPresident Trump ukuthi abuyisele emuva lokhu asekwenzile abuyalungisile, njalo abantu abaningi abasamthembi kangako ukuthi sebengahlala naye phansi bacabanga ukuthi sokusakhiwa ubudlelwano lawo mazwe ngendlela etshiyeneyo. Bakubona nje kwinto eyokuqhilana nje ukuthi nanxa ngathi ekhulume kuhle namhlanje uyabe ekhuluma ngoba usemehlweni akhe, njalo izenzo zakhe zimbi kakhulu. Njalo into asezivulele eziqakathekileyo ezifana le-Trans-Pacific Agreement bonakani leziyana zizayenza ukuthi ubudlelwano bwa-America benziwa izabe sizama ngamandla wonke ukuthi buye lithole ukuphumelela. Khonokho kuzayenza ukuthi isebenzise amandla hatshi isebenzise esingakuthi yi-soft diplomacy.
Nxase sikhangela futhi kulalokhu akwenzayo ukuthi yibhani ukuthi kungabi lamanye amazwe abisa abantu ngapha kule Melika, kambe ukuthi kuzancwebeka yini kuyiwa phambilini khonapho?
Ngibone ngani angabuya ananzelele uPresident Trump ukuthi izenzo zakhe lezi aziqondanga njalo zilimaza ilizwe lakhe. Kodwa ngibonani kuzamthatha isikhathi nxa ngikhangela lapha asukele khona le ndaba yokuthi lezingqondo usukele lazo khathana okungakanani, ukhanya kulesikhathi eside kakhulu engumuntu ongani ulenketha uyakhetha abantu ngendlela engajwayelekanga.
Ye, kodwa siyabona njalo ukuthi kukhona ukuthiwa uwe wakwethula esithi amazwe kuzwekazi leAfrika yiloko kuthiwa yi-Eastward countries kanye leHaiti. So ke khonokho ke kuye kuyamsinda kanganani nxa ukuthi ukwethulile khonokho?
Ngibone ngani yena ngokwakhe uPresident Trump kakumsindi lokhu ukukhulumele nje, sazi ukuthi kuzabuya kuphazamisa abantu baqale sikhuluma ngezindaba athi ngendaba eqakathekileyo. Njalo abamlandelayo abalandeli bakhe bonaba abathiwa yibhesi yakhe bayakuthanda ukuthi khulunye into ezifana nazenizo, kwenza ukuthi ibale lokhu bebambelele kuye. Ngibone ngani lokhu kwinye yengxenye yezenzo zakhe khangelelane lokuthi angaphumelela njani ukhetho olulandelayo oluka 2020 mbonani kuya kunaduka ngawo. Kodwa kulaba abasebenza kwezobudlelwano kweze-international relations, mbonani kungumsebenzi omkhulu kakhulu ozabathwalisa nzima. Ngibona namanje vele sebeqalisile ukube lokhu besithi emazweni lapha abakhona, hhayi lingamdalele kangako upresident uTrump lalani thina esikutshoyo, thina ithi esikwaziyo ukuthi i-America ifunani ngoba yikho kuphuma emhlanganweni lapha abekhona la upresident Trump. Kodwa nxa sezikhulumela ebantwini laphana uyabe senze zombusazwa nje, lingalalele kangako.
Ye, so-ke kodwa umtshala khona ihlombe ngakho kuyini?
President Trump kuzima ukuthi simtshaye ihlombe kangawo ngoba ukwehlukanisa sekwenza abantu, ukulwisanisa lokuthuka kwenza abantu ezebulenjini lapha kumakhompyutha kusuka kwenza ukuthi hayi kube zima ukuthi sazi ukuthi kathi angabe enjongeni njalo ukuthi kukhona yini okuzabe uyaphumelela. Hayi hayi, ngithole nzima ukuthi ngithole into ebukekayo angabe yenzile mina President Trump.
Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Danny Moyo, umgcini sihlalo webandla le MDCT kwele Melika.
Ngathi nje okuhle ngathi kuthakazelelwe ngabantu ikona lokho ukuthi wehlisa business amaningi akuthokozelele kakhulu lokhu ngoba that means ukuthi i-tax asebezoyibhadala isizongabishwane eminingi ukuthi sebezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo.
Nxa sesikhangela-ke ukhanyangazane ubekhuluma kakhulu ngalokho kuthiwa i-immigration ukuza kwabantu elizweni lemelika, okungani kuyadunga abantu kakhulu khonokho kuyini?
Yeah, I think i-America from ekuqaleni vele ilizwe laziwa kulilizwe elabantu ababuya from amanye amazwe ba-decide ukuzokwakha lapha singathi ama-immigrants from ngaphandle. From ekuqaleni vele abantu abaningi akekho umuntu ngaphandle kwabantu nje abazalelwe lapho kuthiwa ngama-Native Americans, esingathi yibo abantu abayibona esingathi bazalelwe kuleli lizwe. So into ezwa ngu-Trump ukuthi abe sesithi yena usevala abanye abantu beze kuleli lizwe, I think into embi kakhulu and yinto abantu abaningi abayilwisayo, especially kulale ekuthiwa kuthiwa yidatha le eyayifakwe ngu-Obama ethi abantwana ababuya lapha bebancane bakhulela lapha e-America bafunda lapha baqeda kumele ukuthi banikezwe imvumo ukuthi bahlale la e-Trump yena usuke wathi uyayibhalisa leyo nto leyo. Yinto esiyibona into enzima kakhulu eziyayenza ukuthi khuluma nje sikanje i-government ivaliwe ngenxa yokuthi akulakuvumelwana phakathi kwama-democracy lama-republican ngayo yona le ndaba.
Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weMelika esephelelwe yimali yokusebenzisa ngoba amalunga edala le-Congress engavumelananga ukulungisa udaba lwabantwana ababuya kwele Melika ongela mvumo besesebancane abakuhlelo olubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals olwasungulwa nguhulumende kamnumzana Obama. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zikahulumende kazisoze ziye emsebenzini ngomvulo njalo leholo lazo lizaphuza ukuphuma esambeni sikahulumende. Kukhangelelwe ukuthi osomabhizinisi beMelika bazalahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha zamadola $6 billion ngeviki ngesikhathi uhulumende evaliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, unkosikazi Talenta Ncube ngokuvalwa kukahulumende ngesikhathi sikamongameli Obama kwakwenzakala njalo. Konke khonokho-ke ubona zalo abantu kubahlukuluza kanganani?
Kuyahlukuluza but kukhanya ngani kuthiwa into esizamele ijayelwe. Okumangalisa ngalokhu yikuthi i-House, the Senate, the Executive yilokhu zenini eyi-1 konke ngama-Republicans. So akuzwisiseki ku-Obama yes kwakungamnandi but waye vele laye sevele esengasela control eningi but lokhu abakwenzayo laba I think sizamile sikujayele izinto zingane sezitshintsha kuzokusa kwelilize lokuthi izinto ziyenzakala njani ngathi yes.
Ye, siyabona ukuthi kulo daba lolu lwe-Dakar abantwana ababuya lapha-ke besenze bebancane bebiswa ngabazali babo, yilo ngazane luyahlupha-ke lapha Mancube. Ubona zali bazalulungisa yini kumbe bathi hayi asikulungisele kwesinye isikhathi?
Bazakulungisa but ikhona lokho ukuthi into yabingane iyakhathazayo ukuthi udade uTrump lapha kuyabe kumele abuyela ebantwini bakha abathembisayo ukuthi yena ngoba abantu kula bantu ababe bezwisisa ukuthi omunye umuntu ufike njani lapha uzaba buhlungu njani okumbisela. Bakhona abantu abangelandaba lakho vele abakholisa ukuthi kababiselwe.
lo ngunkosikazi Talenda Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, obekhuluma le-Studio 7.